Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela uStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 kuMabasa 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ngesikhathi eZimbabwe namhla lifikisa iminyaka engamachumi amane lathola uzivuse, umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze le Melika ukuthi lethule izijeziso elazethesa ilizwe ngoba zingezinye zempangela yokuwa komnotho.
The reality of the COVID-19 pandemic is seeing us endure the necessary lockdown in our homes. Although we are physically separated, we are united in spirit.
Sixoxela abalwa kwempi yenkululeko ukuze sizwe imbono yabo ngelanga le-Independence Day.
Sathatha izikhali isivela ukuba umhlaba kube ngowethu sasiwuthathile. Sathi sithathile izwe sikwazi ukuba i-Zimbabwean dollar ilamandla kwele American dollar iphosilinganele i-British pound. Akusekho lokho kathesi.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze le Melika ukuthi lethule izijeziso elazethesa eZimbabwe ngoba zingezinye zempangela yokuwa komnotho welizwe. Esethula umbiko wakhe wokunanza iminyaka engamachumi amane ilizwe selokhu lathola uzivuse, umongameli Mnangagwa utshayele ihlombe abalwa kumpi yenkululeko njalo wakhuthaza abantu ukuthi beqhubeke behlezi ezindlini ku-lockdown ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Asizweni ingxenye yamazwi kamongameli Mnangagwa.
Although we are physically separated, we are united in spirit. The time to celebrate together shall come.
Uphinde wabonga amazwe aphetsheya kanye lenhlanganiso ezehlukeneyo ezincedisa ilizwe ukulwisana laleli gcikwane. Umongameli Mnangagwa ugcizelele ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukubona ukuthi kulokudla elizweni njalo abantwana abangenelisiyo ukubhadala indleko zesikolo bayabhadalelwa nguhulumende ngohlelo lwe-BIM. Ngenxa ye-coronavirus, umkhosi lo awusaqhutshwanga kobulawayo njengalokho okwakuhlelwe nguhulumende. Ngakho iningi lilalele amazwi kamongameli Mnangagwa kumabonakude lakumaradio ngoba kungelambuthano. Abanye abethule imbiko yabo yokunanza ilanga likazivuse bagoqela ingatsha ezehlukeneyo zebandla leZANU-PF kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC lonkosazana Thokozani Khuphe ohola ele-MDCT bakhulume ngokuqakatheka wokuthuthukisa umnotho welizwe ukwenzela ukuthi abantu bephile impilo engcono. Kusenjalo u-Anastasia Ndlovu uxoxela abalwa kumpi yenkululeko ukuze sizwe imbono yabo ngelanga lanamuhla elokunanza uzibuse.
Abalweli benkululeko sebeveze imibono ehlukeneyo ngempilo abayiphilayo ngemva kweminyaka engamachumi amane ilizwe lathatha uzibuse. Omunye wabo, umnumzana Benny Moyo oleminyaka engamachumi ayisithupha 60, uchaza injongo yempi yenkululeko.
Sasilwela ukuba sithole indlela yokwelatshwa ezibhedlela. Namhlanje izibhedlela esilazo kobulawayo ngezakhe ngamakhiwa. Zonke zenezo izibhedlela azila mithi, amanesi asebenza khona ngaholi indlela afanele holiswe ngayo. Sathatha izikhali silwela ukuba umhlaba kube ngowethu sasiwuthathele. Instead sibona uhulumende esipha amagovu angabangani bakhe abephathi.
Umnumzana Moyo owalwa ekuviyo leZipra uthi usobala ukuthi balwela ize.
Sathi sithathile izwe sikwazi ukuba iZimbabwe ingunumber one usadeke ekuphathiseni ukudla. Khathesi sizicela. Sathi sithathile izwe sikwazi ukuba iZimbabwean dollar ilamandla kwedlula American dollar iphosilinganele British pound. akusekho lokho kathesi sasithatha izwi sithembe ukuba abantu abamnyama baza treatwa ufana nayo lokho esesikubonile sokukhule kakhulu kuleli lizwe yintetha betshabe othina isukulolu hlangothi asitholi isithelo sikazibuse instead sithole izikolo kube ababalisi abavela kwezinye indawo abangakwazi ukukhuluma ulimi lwabantwana abazalwa khonapho.
Omunye umlweli wenkululeko umnumzana Patrick Msonyelwa Dube uvumelane lomnumzana Moyo.
Sekulomhlobo okanya usithi walweli lizwe kodwa usehluleka ukwenza anything ngalo ilizwe lakhona. Bona simi ndawonye into yalwelwa ngabantu vele akuzange kwatshintsha lutho, lokho kunjalo nje. Simi ndawonye akulalapho esiyakhona.
Unkosikazi Virginia Dube omunye wabalwa empini yenkululeko uthi abambalwa yibo abadla izithelo zelizwe.
Akula misebenzi, ngagula esibhedlela akula mithi. Salwela ukuthi ilizwe libe lengqubekela phambili ezathuthukisa impilo yomuntu wonke. Salwela ukuthi umuntu wonke abe lempilo engcono kule sasilayo ngesikhathi sikaSmith, but it is worse now. Umnotho welizwe leZimbabwe ukholiswa ngabantu bezano. Yikho mina ngisebenza nzima ukuthi umulo ukuquke.
Unkosikazi Sibongile Latifa Banda uthi ulusizi ngoba abakuyela egangeni akubonakali.
Kudabukisa inhliziyo ngoba ukuzinikela esasilakho kwakuphindwe kaningi-ningi. Singesabi silezibindi lendaweni ezinzima ezazitshaxisa umzimba ngoba sisithi sikhulula isizwe. Kuyayangisa okwenzakala elizweni, ayisikho esakuhambela egangeni, kuyadabukisa lokho.
Abanye ababekuviyo lezipra elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo bahlezi bekhonona ngokuthi abakho kuluhlu lwabalwa kumpi yenkululeko elizweni ukwenzela ukuthi bathole imali yomhlalaphansi nyanga zonke njengabanye babo bezandla. Bathi njalo bafuna impahla zabo abazithathelwa nguhulumende kamongameli Robert Mugabe ilizwe selithole uzibuse. Umongameli Mnangagwa wathembisa ukuthi uzahlolisisa lolu daba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Inani labantu abalegcikwane le-coronavirus elizweni lilokhu lingamachumi amabili lane, i-24 kusukela ngolwesine, njalo labo ababulewe yilo bathathu.
Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uzakwazisa ukusasa ukuthi uhlelo lokuvalelwa ezindlini ole lockdown luyaqhubeka yini kumbe hayi.
Ikolitshi leJohn Hopkins University namuhla lithi asebefunyenwe bele coronavirus emhlabeni jikelele sebesedlula izigidi ezimbili, i-2,273,986 emhlabeni jikelele sebezi-156,076 asebebulewe i-coronavirus. Njalo izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi sezisifa ngendlala ngoba seziphelelwe ukudla ngemva kwensuku ezedlula amaviki amathathu zivalelwe ezindlini ngenxa ye-coronavirus. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iningi labeZimbabwe laba abavele bephila ngemisebenzi yezandla, ukusebenza endaweni zokudlela nangemisebenzi yesikhatshana, bathi uMangoye usebhazalele eziko. Kodwa njengoba uhulumende wakwele South Africa esesungule uhlelo lokuholisa izakhe ezizalwana ukudla, isizalwane seZimbabwe unkosazana Mesimvundla uthi iningi labeZimbabwe seliphila ngamanzi.
At least i-government yalapha yakwazi ukubacabangela abantu bayo ibanikeze lawo ma-food parcel amancane ukuthi babambe ithumbu badle. Lawo ma-food parcel athathwa ngama-ID and thina sizithola sivaleleke phandle.
Unkosikazi Cynthia Dube uthi udanisayo ukuthi uhulumende weSouth Africa uyawufuna umthelo wabo kodwa nxa sekufika ekuthini lowo mthelo obatholele uncedo ngabasabalwa.
Sivalelekile ezindlini zethu, asikwazi ukuyafuna imisebenzi ukuthi sidle siphile nemuli zethu. I-government yeSouth Africa yiyo ethatha i-tax yethu, siyasebenza thina siyathethwa. Kodwa manje sokubuya ukuthi kule lockdown abantu baniwe ukudla inika ama-South Africans. Kumele basicabangele nathi singabantu.
Isifundiswa umnumzana Bongani Nyati uthi usizi ngabeZimbabwe ukuthi nakuhulumende wabo abalutholi usizo.
Akula sizo futhi esilutholayo kumbe singalithola kuhulumende wakithi eZimbabwe, njengoba uhulumende waseZimbabwe ekhala ngokuthi akalamali. Sesithembeleke ukuthi sizosizwa inhlanganiso zomhlaba ezingaphandle noma inhlanganiso lezo ezisiza labo abahluphekileyo noma osomabhizinisi abalemali basisize ngempuphu kungenza ukuthi abantu baphile.
Kodwa kumnumzana Mlungisi Jabalala uthi kayikho enye indlela ngaphandle kokuthi iofisi yomelwe eZimbabwe kwele South Africa izame icebo.
Izizalwane zeZimbabwe ezilale South Africa mpela zithwele kanzima ngoba azilazo izincwadi ezibavumela ukuthi bekwazi ukuthi beclaima izimali kubo UIF ngoba abaningi abarejistwanga. Ngabe igovernment yeZimbabwe isebenzisana ne-embassy kube lohlelo lokusiza la abantwana babo abalana eSouth Africa ngoba kunzima kakhulu.
Kusenjalo isiphathamandla se-ofisi yomelwe eZimbabwe e-consulate ese-Johannesburg unkosikazi Melody Chawurura uthi lesi sikhalo sesifikile endlebeni zabo.
Sesiphakathi kokukhangelisisa lolu daba. Masinyane nje sizobe sesisazisa abantu ukuthi sibasiza kanjani.
Uhulumende weSouth Africa usememezele ukuthi uzaqalisa uhlelo lokuvulela amankampani ukuthi aqale ukusebenza kancane kancane. Kodwa umphathintambo ogatsha lwezabelo unkosazana Dlamini Zuma uthi kuzathatha isikhathi ukuthi asebenze wonke ngokugcweleyo.
Imithetho ebikhona isazoqhubeka. Kodwa kukhona nje okumbalwa lana laphaya esizokwenza ukuthi futhi kushintshe. Mangabe sekuthiwa abantu ababuyela emsebenzini neyimbona ziqala ukusebenza, akuzulungu ukuthi vele kuthiwe nje sekuvulwe yonke into. Kufanele ukuthi kuhambe kancane kancane ukuze kube kuhleleke.
Amanye amankampani asevulelwe ukusebenza kancane abalisa awezemigodi ezokuthutha, ezamandla kagesi, ezamanzi awokudla, impahla zabantwana abasanda kuzalwa, loba nje esebenza phansi kwemigoqo enzima. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Izakhamizi zemaphandleni zithi sezihlaselwe indlala embi kulandela inyathelo elithethwe nguhulumende elokwenqabela iningi ukuthi lihambahambe mahlayana ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kokuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu sokubangele ukuthi iningi lehluleke ukuthola impuphu ezitolo, kukanti abanathi amaphilisi e-high blood pressure basengozini ngoba engatholakali emakliniki emaphandleni. U-Albert Ncobe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi esiqoqelazo zithi mangoyisela leziko selokhu uhulumende ethi abantu behlala emakhaya ngoba impuphu isisilela ezitolo kuthi lapho etholakala khona iyabibiza intengo ephezulu kakhulu. Lanxa emadolobheni uzulu ethengiselwa impuphu ngentengo ephansi okuthiwa i-subsidized, lokhu akwenzakala emaphandleni osekudala ukuthi iningi liqhubeke lihlaselwa indlala. Umnumzana Lungile Ngulube isakhamuzi seGuyu uthi kumele uhulumende athathe amanyathelo ngokuphangisa abantu bengakabulawa indlala.
Nawu mhlawumbe uhulumende uyangenela abantu bathole yena le impuphu uthola zilenule ngabantu ema-supermarket amakhulu emathawuni abantu bemaphandleni labo bathole. Ngasibili uhulumende uyanceda angenile ngoba indlala esebantwini indlala enkulu kakhulu. Lokho kwaba yi-lockdown kuba nzima lokuhamba lapha, into zokuhambisa kazikho kubana abantu mhlawumbe bangena e-town besiyadinga leyo mpuphu.
amazo akhathekelwe ngukosikazi Gladys Moyo Manalo ebuvuma othi ngathelo lokuthi behlale emakhaya selilethe obunzima ikakhulu kulabo abaphila ngokuthengisa.
Kusuke kube lokunzima ndingela indlala yakhona izakuba nkulu ngoba nxa kuyikuthi kungayisiyo corona yenale uyakwanisa ukuphuma ugijima uye kubo wat 20 ngamatamatisi ukuyozothengisela abantu uye emashowa ufike uyenze
but ukhathese
kusuke kube lokunzima kakho.
Umnumzana Hlani Mahlangu esinye njalo isakhamuzi ebuvuma sithi ukuvalwa kwemngcele kuzadala ukusilela kwempahla ezitolo ngoba zithengwa phetsheya.
Nginazela ukuthi esikhathini esiningi kulezi moto ezihambayo namabhasi ahambayo, so kukhanya amabhasi akahambi plus futhi ema-shops nakho izinto kade zivele zitholakala kakhulukhulu besehoda emesini abantu abaningi abaselaweyo ukuthi bangayenza njani ukuthi bangahoda kumbe njani ngoba izinto zizagcina sezishoda ngokuningi. Khonapha nje sihlezi nje bamelele umumbo ye-social welfare.
Unkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMatanongombe uthi impahla sezilele ezitolo okuzadala ukuthi behlaselwe indlala.
Izinto eziningi asiselazo emakhaya seziphelile and azitholakali ezitolo ngoba abezitolo bajayele kube behoda kubobulawayo bebodwa kubogwanda abanye njalo behoda kubo-South Africa, kusho ukuthi abantu sebephakathi kohlupho olukhulu kakhulu. Kufila bonabo nje abakuma-programs e-Food Aid.
Umnumzana Ngamba Ncube osukela inina kolubekho ebuvuma uthi kungani kuhle kwezulu kubajiye bebhekane le ndlala embi elakho njalo ukuthi ibacedele izifuyo zabo.
Ayikhala lapha indlala inzima enkulu kakhulu indlala ezifuyweni ekhanya ngani sizasala singalalutho singalankomo mbuzi ungathini ukuthi ebulisipheni ukudla nje njengobantu sesilubhele njengobani ngibona khona lapha nje 83 years.
Iningi kulomhlubulo lile zihlobo ezisebenza kwamanye amazwe abalise le-South Africa leBotswana ezivame ukuthi zithumeze ukudla nangazonke kodwa kulezi nsuku lazo zikhala ezimathonsi ngoba imingcele ivaliwe. Ngaphandle kwendlala abanye abafana lo mnumzana Gabriel Moyo Emawane abaphila ngamaphilisi awe-BP bathwele amagabha avuzayo ngoba engatholakali emaklinika asemakhaya.
Sukhamba ubuza ukuthi ngubani ongabe natha amaphilisi e-BP bakithi apho kunika 2 noma 3 ngoba akula zimoto ukuthi ungagada uhambe egwanzi efike e-chemist wathenga. Yinjenje lami ngiphila ngawo amaphilisi awe-BP wona lawo akatholakali ngoba ivele egwanzi esibhedlela vele katholakali atholakali e-pharmacy kuphela ikakhulu i-atenolol le-nifedipine awusoze ukuyithwela emaklinikhi noma esibhedlela phandle kwe-pharmacy kuphela abantu bazakufa.
Kusenjalo kulabo mongikazi abathathu abagcinwe bodwa esibhedlela seMhlabezi abakade besebenza esibhedlela seMatadei koBulawayo okubikwa abahlangana lo muyi. Umnumzana Ian Heslop obule ngumkhuhlane we-COVID-19 kuviki edlulileyo. Abongi laba kubikwa baqala basebenza ngemva kokuba bagcinwe bodwa. Umqondisi wezempilakahle ezansi emandebeleni unkosazana Rudolph Kotsore uthi abathathu laba ngabanye balaba abasuswe koBulawayo ukuze bezoncedisa kulesi sibhedlela ngalesi sikhathi sokuqhamukela umkhuhlane. Uphinde wathi sebehloliwe batholakala ukuthi kabalalo igciwane lecorona kodwa bazaphindwa njalo bahlolwe ukuze kube lesiqiniseko. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko. Mnumzana, umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi umumo unjani lapho okhona kumbe oke wawubona ukusenzakala, ungasitshela nje ngamafitshane.
Hayi, umumo namuhle kakula problem. I-problem nje yona le kuphela ukuthi impuphu kayifike ebantwini ngoba abantu nxa belambile abasoze abantu behlala endlini bazinikela abantu bethu okungasikho kufa yikuphi. Yikho kuyakwenza ukuthi abantu begijime beye emabhasini beye town bedinga impuphu etown. Kodwa-ke uhulumende besengazani uyazama ukuthi impuphu leyi kayifike emalokithini word by word iye khona ngalo impuphu leyo. Ingafika impuphu leyo ebantwini wena lapho kungaba ngcono kuzakhanya kulobubele khona lapho. Ngakho ke kodwa ke empuchini khona lapho abantu bayabuthana kakhulu, bayabuthana lokuyana okungenziyo ngabona indlala. Awudingani ukuthi khona kube lamapolisa sivile abatshelayo ukuthi kaba tshiyelane izikhala ezithile. Nxa betshelwa nje kuphela kumbe bangaba betshelwayo ngabema residence, hayi umuntu olambileyo kayi, abazwisisayo ngabantu abadala. Kuthi laba abathenga impuphu khona laphana besiyayithengisa igenga lesi esakhulayo abafana laba bathenga laphana besiyathengisela bona ugugu bona labo yibo abalenkani bona labo kabafuna ukuzwa ukuthi khona betshelwe ngokushedela emuva betshiyela namagephu. Umuntu abefuna ukuthenga impuphu eyedwa ephenduke kathathu kathathu la kusasa impuphu ingabakhona umbone egijima esiyakhona ukuthi bekwazi ukuthi lowo ngokuthengisa impuphu lo.
Bathini manje abantu ikakhulu amakholwa siyabona labo abavunyelwa, bathini manje ngomumo khona
laba abezenkolo abemachechi laba amabandla wonke bemele ukuthi khona bona ngabaguqile kathi sibekhuleka kuNkulunkulu bengene ebhantini sibili ukuthi khona basemthandazweni, hayi ukuthi bebalekele uNkulunkulu ongiyemele esize la uhulumende laphana enxeka sengokubonisise kuhle sokhanyazana silandela wonke amahulumende la enziwayo lawa emhlaba wonke nje jikelele kumbe kwamanye amazwe. Leli lizwe leli liyazakala ukuthi ngolokholo okuze sokudingakala ukuthi khona uhulumende yena ngawube lesineke wadeda abantu laba abahamba e-church. Khonokho kodwa nxa sebese-church indaba yona leyo yokuthi kuyatshiyelwani one meter kusuka kube nzima. Ngakho ke la uhulumende khona phana la uthwele nzima ukuthi swele ukuthi yathatha decision bani kwasokuvalwa nje lama-church kube kanti sesizakhuleka sezindlini. Kuthi ke lapha uhulumende lapha esibona ngazani uzamile yikho khona lokho nje kuphela ukuthi abantu kabanikelani izikhali izikhathi zokuthi khona bangase baba ngabantu abagijima kakhulu besiya khona ngale ngemadolobheni kuyadinga.
Ngokubona kwakho uhulumende usebenze kahle yini ngalesi sikhathi sobunzima obudalwa yiyo i-coronavirus lobu kumbe kukhona lapho asilela khona njengoba sisizwa kuthiwa indawo lapho okuhlolwa khona okwenziwa khona ama-test kuthiwa zilutshwana kakhulu ukukhona yini ongakusola ngohulumende kumbe ongamncoma ngakho?
Uhulumende yena ngokwakhe kudingakala ukuthi encediswe laphana lalaphana kodwa ke ngendaba yona le ukuthi indawo lezo zokuthestela lezi zingaba zilutshwane ngibone ngazani kusese-right mina uhulumende angahlala nje ezilungiselela ngoba kakukavami kakukadubuki kakhulu elizweni leli. Njalo into esingayixwayisa thina uhulumende yukuthi uhulumende angasavumela laba kuthiwa khona bazothestela ama-injection abo emazweni e-Africa. Abanye bangakwenza yebo kodwa ke hayi isizo sebensundu lesi yisinye abafuna ukuthesta kabathestele emazweni laba lapho kufiwa khona kakhulu, hatshi esizweni sebensundu kuthestwani. Lapha sifuna umuthi whether ngowesintu nxa ungowesilungu nalowo ama-injection lawo ngawube ukuthi khona ngoqondileyo akhona ukuthi bezothestela ebantwini bangathestela ezinjeni kumbe enyamazaneni nxa lezo nyamazana zilalowo mkhuhlane. Kodwa nxa umkhuhlane lowo ungekho abathestele khona ngale makhiweni lapho kufiwa khona outside Africa akhona ebantwini abamnyama lapha sizothestela into angakaze vele yenzakale sokuzothestelwa kithi abantu yikusidelela lokhuyana njalo uhulumende yena lo yabevumela into enjengayo yabethengisa abantu.
Lo-ke ngumnumzana Max Mgandla ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kuviki ezayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lamhla sixoxalo nkosikazi Violet Nxumalo obona ngokulinganiswa kwamathuba awebesifazana labesilisa kwinhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe abantu bananzelela yini ukuthi lamhla lilanga lokunanza ukuthola uzibuse kwelizwe kumbe baphatheke kakhulu ngodaba lwe-coronavirus kanye nokudinga ukudla.
Ilanga ngilaleleli kaZibuse elendependent. Angiboni ukuthi kulomuntu ongacabanga ukuthi kubuya lelilanga alijabulele. Uzalijabulela kanjani? One, ulambile. Two, kala yona isenti yokuthi athenge ukudla. Uzajabula kanjani vele wena ulambile? Siyazibusa ngaphi kwakhona lobunzima lobo bungaka. Akula muntu ojabulile. Noma ubabuza nje ukuthi independent uzobe ethi kwenzani yokuhlupheka. Leli langa wonke umuntu uzwa besikhona elayinini zempupho namhlanje emini. Abantu besitshe nje ukuthi ilanga le-independent selifikile. Abantu bethi independent yani kanti yokuhlupheka. Sise-independent leli lilanga elifikayo sicabanga ukuhlupheka okudlulisileyo ma kufika leli langa.
Sizwa kuthiwa i-lockdown leyi ibangele udlakela ezindlini, i-domestic violence. Ngombono wakho ubona ingani imbangela kuyini njalo kubhahe kakhulu yini kumbe lihaba?
I-lockdown leyi ayi ibangele udlakela olukhulu ezindlini. Abantu bayalwa ezindlini la. Imbangela ebangele lokhu nge-lockdown leyi kuze kube lodlakela ezindlini akulakudla. Ezindlini akulakudla, kungelakudla kunjalo abantu abalamali eyokuthenga. So ungatholakala lapho abangakuthola khona kodwa yona imali yabangelayo. Ngoba ma kwase kukhulunywa ukuthi kuzaba le-lockdown, abantu belezi mali zabo kwakumele bastokastokhe babeke ukudla kwemuli ezindlini. Pho imali kayikho, abantu abasebenzi, uzastokha ngayiphi lokho kudla oza kubeka endlini? Uyabe ukuthenga ngani? Akusela kuzwanana ezindlini. Omama labobaba abathatheneyo kuyalisana nti sekutshonwa ezindlini lapha kusela mntu ophumayo. Ubaba uyabe efuna laye okuyisikadi. Ubaba uzathi efuna isikadi lapha endlini. Endlini khonapho akulasithebu, lempuphu ayikho. Yona nje ukuthi ugoqozele abantwana iporridge sokuvuka udlakela endlini. Abantwana labo bagcine betshontsha besiyadinga ozikadi ngenxa yokuthi endlini akusahlaleki kule ndlala. Hayi, udlakela luvukeka lwamanye inyawo ezindlini lapha kunzima nje.
Ukudla le mali okwabelwa abantu abaswelayo nguhulumende kwenziwa ngemfanelo yini ukuthi bonke bayakufinyelela?
Hayi, mina phose ngiyeke ngitsho ngakho, angikaze ngihlangane lakho. Khonapha mina lapho engihlala khona laba omakhelwana noma lami ngihlupheka. Abahlupheka okuthi ngiyafisa ukuthi lama abananyabe ngilakho, abananyabapho, kodwa angaze mbone bekuthola. Imali le okupha evela kuhulumende bayitholile abanye, ma-180 abayitholanga abaningi. Babayitholileyo bayitholile ama-180 njalo kayithengi lutho. Njalo ayisibo bonke, ngabantu abalutshwane kakhulu abayitholileyo 180 bondi. Kayinanto ingathenga nje ingathi 20 kg phelele khonapho. Akula mafutha, nothi bonke abantu abatholanga imali. Abantu abatholanga imali njengalokhu esikubonizwa emazweni ukuthi ngalesi sikhathi abantu baphiwa ukudla. Mbone ngani kwezinye indawo uhulumende wabuya bapha ukudla, masibheke kuma-TV la bayaphiwa ukudla bakhanjiselwe.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Violet Nxumalo obona ngokulinganiswa kwamathuba abesifazana labesilisa kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Besixoxa laye ikhona le koBulawayo. Asibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha uhlelo lwabesifazana. Ukuzigqiba
ezanamhlanje nanzi ebezikhokhela. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze iMelika ukuthi lethule izijeziso elazathesa ilizwe ngoba zinye zembangela yokuwa kumnotho. Sixoxe labalwa kumpi yenkululeko labanye abaninginingi esizwe imbono yabo ngelanga le-Independence Day. Ayike siligqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanganiso napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.